Kito mlamoria zilifake unyawo olulodwa kusigaba esilandelayo somncintiswano we-African Nations Championship kumbe ichani ngamafitshane ngemva kokubhaxabula ele Mauritius nge-4-0 emdlalweni okhutshelwe khona le kule Mauritius. Lo mdlalo bekumele udlalwe ngensonto kodwa wasedluliselwa phambili ngoba inkundla obekumele kudlalelwe kuyo ibisifana nje lexhaphozi ngemva kokuna kwezulu. Umdlalo wehlandla lesibili lalumdlalo ngowesigaba sesibili esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika yozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba khona ngempela viki elandelayo enkundleni e-Papa Fields kobulawayo. Imibiko ephuma khona le kwele Mauritius sithi ilizwe leli lidlalise iqembu labo elamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engama-20, okuyinto umdlali webhola osakhulayo uDonald Mhlophe athi aluba leZimbabwe layo ngabe iyayenza.
IZimbabwe kule tournament ngaye badlalisa ama-23 ukuze ibone amaplayer amatsha njengamanye amazwe e-South Africa yiko vele abayenzayo vele.
Umncintiswano wechano ungenwa ngabadlali abadlala besekhaya njalo imidlalo yangomnyaka ozayo iyabe ingeyesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwayo. Iqembu leZimbabwe lehluleke ukuyadlala komncintiswano odluleyo okhutshelwe kule Morocco kodwa phambilini kwalokho belifinyelele ukuyadlala kuyo yonke imncintiswano yake yabakhona. Nxa lingaphumelela ngemva komdlalo wehlandla lesibili iqembu leZimbabwe lizadlala lelizanqoba phakathi kwele South Africa leli leSotho kusigaba esilandelayo. Kusenjalo uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azadlala njani ekusungulweni komkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba yona ezaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022 seluphumile. Njalo iqembu laseZimbabwe lizadlala leqembu leSomalia ngenyanga kaMpandula. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu iqembu le-FC Platinum liyalele lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castellaga Premier Soccer League loba nje linqotshwe nge-1-0 le-Black Rhinos ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum okuyilo liphethe isicoco seligi litshiya iqembu le-Chicken Inn lona lihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emibili okuyisimo esingaguquka nxa iqembu le-Chicken Inn lingadlala umdlalo walo obekumele liwudlalele le-Rentals kodwa wasedluliselwa phambili njengoba iqembu le-Chicken Inn lilabadlali abathathu abahambe leqembu lesizwe kwele Mauritius. Emsileni wengalane lakho akusatshintshanga lutho njengoba iqembu elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo elebulawayo Chiefs lalo lingasadlalanga kungoba iqembu le-Highlanders obekumele lidibane lalo lilabadlali abane abayingxenye yeqembu lesizwe ebeliyidlala kwele Mauritius. Ngimele i-27 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.